nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani yikuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Nxa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobugcangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho. Lami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamashumi amahlanu. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlu wakuqamba-ke ngebizwa musical shows aband. Lokho-ke kwenza thina abanye esikhangileyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufuthi abe yiliqhude elikhulu kulomunye. Angithi umongameli nxa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama-musical shows lawo, bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana, ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe. Kodwa nxa esevele lwana la makhe engakapheli emlonyeni engakomi, usesithi kona lokhu okungenziwa kulobugcango obumangalisayo, akuzwanana la, kukhona sibili okukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni lifihlwe lisiphumele egcekeni.
Sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbureau esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga, kodwa udaba lwakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani.
Kutho ukuthi singathi vela amadoda la wona sibili ngesintu athukuzelene induwi emqubeni. Omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe, insolo yakhe, ade angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani. Iqiniso yikuthi ungayicubungula kuhle indaba le. Ngeyinye yezinto wabona olokhu kuqhutshekwa usiya phambili kugwenqwana, lanxa bangaze bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho kuxabana, akukho kwehlukana, akukho kudabukana, kodwa phela umlomo wachaba umfula ugcwele.
Kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ungani ngumuntu ongadinga isikhundla, engaphumelela njani ekhanyangela sekelo kuzanu PF ikakhulu nxa sikhangela ingatsha zayo?
Angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo mbe kwalokho esivame ukuthi sithi ngama-structures. Singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisotsha kutshuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo November 2017 bengena ngesibhamu, kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezi gwagwagwa kugcwele indawo yonke. Engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyinalo njengoba bakwenza kulwana owahambayo. Mina ngimbona ukuthi le ndaba nje ukuthi obani bacabangani konke lokhu kwama-province politburo central committee emkinyi olisotsha kakusebenzi, kusebenza udli. Ingxenye khona buyamnyikinya kwazibani.